Ebona kuyimzane emihle singakhohlwa phela ukuthi ama-platform anjengabo World Economic Forum nama-platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi futhi kulapho okutholakala khona ngisho labosomabhizinisi abanye ababe belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizwe elinjengele Zimbabwe ekade seliqhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezijeziso zenotho li-isolated slum azame imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona ngale behlangana bakhulumisane bazwisisane kube lesisombululo kuyiwa phambili.
Wena-ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli engangibona ngathi kungakwazi ukuchitha imali ngoba umgadi uhamba ama-meetings amaningi e-New York lapha nalapha ayikho into yaphumayo. Enye into uhamba kwalaba abakhokheli abanjabo umgadi lo omnanikagwa so ungathi kuthiwa nje umuntu uyamangisa esethuluthiwe upresident welizwe elithile bewukhona kodwa yini ebuyayo after that ebuyela ilizwe kungaba yi-engagement kungaba yini enziwayo kodwa-ke akukho sokuthi kwabonakala ukuthi okay uhambile kwanisa ukuthi sithole ama-business mane abuya azobona isimo sekhaya kwayekhuma investment kwenza into ezinjani njana yinto nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale bathona bejame kumakorido njile belalele kumele abantu abayenzayo yena uha kungene phakathi wahlala nje kulalela abantu abakhulumayo asiziboni izithelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angikhona asiwaboni njengelizwe ilizwe liyaphansi more i-economy yawa
ye nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokhu?
Hayi, ngiyamuzwa ubaba Mpofu ulembono engizwayo ebalulekileyo kodwa-ke akutshoyo ubaba Mpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha engaphuma ubuye engajimbanga lutho indoda kayenzi njalo kodwa-ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ku-ground mhlawumbe esikhathini esiyehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example kengithi mina eBelarus sibonile amabhasi futhi lamazuku khona kwabantu bayagada amabhasi atholakalayo ngemva kokuhamba kukamnangagwa kwaze wagcina sesiye eBelarus kulento ezinye ezibambekalayo into engizisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi khathe sokubuya kulamanye abantu ababhizi abesabonayo ama-russian ababuyayo besenza ama-exploration besenza into ezinjalo nasesibonanga ngani zakuthiwa yimphumela yemihlangano naleyo abayilandayo futhi uhambe lo-minister of finance ohambe wahlangana umphili usaya behlangana kuma-size meeting nama-business people khulokhu uba umpofu akutho ayisizo zonke izinto nemihlangano engenwayo edavos ethe ekhithwayo kumidiya kule minye eyenzakalayo ngapha langa ila ima-experience kubhizinesi imihlangano enjalo yaleyenziwa kumasayidini yiyo ele-impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contact balandelele okudlula ama-formal meetings so even uhamba kuba yi-n mission uma yi-n mission siyake sibone ukuthi kulama-parallel meetings ayenziwayo wona lana ama-parallel meetings ayenziwa emhlanganweni yenaleyana yiwo ajwayele ukuba le mphumela ngoba liyaleyingeja 1-on-1 ngiphinde ngivume-ke ukuthini angaza yenzeni umnangagwabhode kuzaba lesestigma sokuthi izimbabwe kuthiwa amazwe angasentshonalanga ayifaka izijeziso zenotho sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye ezimbabwe ngenxa yezijeziso zenotho lezi kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazamanga uyabe zamile kodwa ngoba vele kule zijeziso zenotho ezavela zaba khona kuba nzima kukuthi sibone lufuba lolutho olunye olubambekayo njengokutho kaba Mpofu.
Ye baba Mpofu nanto-ke udaba wena uthini?
Ngiyamuzwa ubaba uSibanda. Baba miningi iminyaka kuliwa kuma-meetings kuqala umgabe emuva le hambe siya kuma-meetings ilizwe the moment esiya ku-meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwasho ukuthi azaphume kwangena umnangagwa nawe uyahamba afika lale lokhu kukhulunywayo uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazo-invest ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba ekhuluma ngama-sanctions sizithita kulama-sanctions ama-sanctions leyo abiswa yini ama-sanctions lawa mabetho bona laba abathi kulama-sanctions ababonayo ayi ngama-sanctions ayefakelwe umgabe le-ZANU PF yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu okay kwaba le-new dispensation ma le iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo-new dispensation ngegama okwehle ukuthi i-convince lawo mazwe ayefake ama-sanctions ukuthi okay lwalo muntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatha sina funa usebenza lani yini esilawo mnengagwa ungene ngo-2017 namhla siku-2022 almost eziyi-5 years esembusweni sesiphosa umuntu wa-5 years okwehlileyo ukuthi nge-5 years yezi akhombise lawo mazwe omhlaba ukuthi hhayi umbuso osuwutshintshile ngxwani akhombise ngezenzo zakhe nemisebenzi yakhe ukuthi hhayi sengumuntu omutha kuyini.